Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alinga lichona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 Ncwabakazi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Siphuma ecourt sibe lokudana nje ekuqaliseni inxa kade amajaha engena ade fakwe insimbi ezezinyaweni ngathi ngababulali. Kodwa kuthe nxa sokuphuma impumela yecourt kwasekuthiwa khona kufanele kubhadalwe ifine ye-$300 each.
Amalunga amathathu ayibandla liphikisayo lemthwakazi Republic Party akade valelwe akhululwe ngemva kokuhlawuliswa ifine.
Isenzo sikahulumeni ikakhulukazi neyinkulumo ezabamela uhulumeni ngemva kokuhamba kokuvalwa kwey'tolo nokubanjwa kwabantu kusobala ukuthi inkulumo kahulumeni ikhomba ukuthi akabathandisisi abantu abokuza. Ngakho kulokho kubonakala kuyinto ekugunyaza abantu ukuthi balwise abantu bokuza.
Inhlanganiso elwela ilungelo labo kuza kwele South Africa ye-Africa Diaspora Forum ithi iza kusa uhulumende wele South Africa lamapholisa emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabokuza. Kuhlelo Woza Friday liviki u-Ezra Chisa Spanda weStudio 7 uxoxa lomculi uMxolisi Masina owazakala ngegama lokuthi ngabe-Stax. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga amathathu ayibandla lemthwakazi Republic Party MRP abesetheswa umlando wokubangela umsindo ngesikhathi iCommission kaMnumzana Halema Monhlante wayengumongameli wele South Africa isenza uphenyo kudaba lokudutshulwa kwabantu ngabebutho ngesikhathi sokhetho lwanyakenye akhululwe ngemva kokuhlawuliswa ifayindi. UMathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo kobulawayo.
Amalunga ebandla le-MRP abesetheswa umlando wokubangela umsindo ngesikhathi ikhomishini kaKhalima Mutlante iphenya udaba lokudutshulwa kwabantu ngabebutho emva kokufunyanwa elecala asehlawuliswa amadola angamakhulu amabili ayefayindi umuntu ngamunye. Unkosikazi Preziya Ngulube, umsekeli kamongameli wemthwakazi Republic Party, uthi ujabule kakhulu ukuthi abanye babo baphumile loba babebotshwe bengelacala belwela amalungelo abo.
Namhlanje ngijabulile ngoba nje amakhomrade azaphuma kodwa kubuhlungu ngoba sebehlale ekami iviki yonke bengelalo icala. Ngathi ngiyavuma ukuthi batholile isigobo sokuthi babhadale ifine kodwa ngiyazi ukuthi icala alikho bebebotshiwe nje bengabantu abalwela amalungelo abo bebotshiwe kungelalo icala. Ngiyabonga.
Namqondisi Ndebele umgcini sihlalo webandla le-MRP uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphathe abantu ngokufanayo kanye lezigwebo zabantu zifane.
Siphuma ecourt sibe lokudana nje ekuqaliseni inxa kade amajaha engena ade fakwe insimbi ezezinyaweni ngathi ngababulali. Kodwa kuthe nxa sokuphuma impumela yecourt kwasekuthiwa khona kufanele kubhadalwe ifine ye-$300 each. Yebo siyajabula ukuthi baphumile kodwa kasijabula ukuthi ukukhululeka kwamthakazi ngoba lecala abalibotshelwayo asiliboni njalo onguye oda lomsindo ngenxa yokuthi wayengowezanupf kazange athonisiswe wahamba e-free. So sicela ukuthi uhulumende weZimbabwe nxa yukuthi esafuna ukuthi ilizwe leli abantu babuseke ngaphathe abantu ngokufananayo izigwebo zabantu zibe izigwebo ezifananayo.
Amalunga ebandla le-MRP abotshwe avalelwa ngolwesihlanu leviki ephelileyo agwetshwe ukuhlawula amadola angamakhulu amabili i-$200 umuntu ngamunye ahle akhululwa. Abasekeli bebandla leli bathi kuyadingeka ukuthi izigwebo zifane kuzulu wonke hathi ukuthi kukhangelwe ukuthi ungowebandla liphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Benikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma udlulisele phambili uhambo lwakhe lokuyakhalela imuli kamoyi uDr. Dumiso Dabengwa ngemva yokugcwala kwendizamchina ezihamba phakathi kweZimbabwe leSouth Africa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Izihlobo abangane kanye labanye abake basebenza leqhawe lesizwe eselakhothamayo uDr. Dumiso Dabengwa bebebuthene emzini kamuyi belinde umnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli wele South Africa obekumele afike ukuzokhalela imuli ngokudlula kweqhawe leli njengoba engenelisanga ukuza esililweni. Umnumzana Vukile Mathibela isikhulumi sikaZuma uthi kulezi zathu ezithile ezimbambe ukuthi engafinyeleli ukuza namhlanje.
Njengoba bekwazeke ukuthi lobo umongameli wase South Africa uJacob Zuma bezoza la ezobona azoqale adlulele kwinkongolo yebandla UCCA aphinde azobona iSocial Umkhonto eselikhothama ezobona umndeni ezowukhalisa. Kodwa ngeizathu ezithize eibandakanya ukusuka kwebhanoyi nabantu ahamba nabo ugcina sakwaza ngokuphumelela. Kodwa ke zikhona inhlelo ezizokwenziwa ezinye zokuthi usuku luyoqhubeka ukuthi iFoundation iyogcina ikhulumile nabantu. Kodwa khona bekunaleso sifiso ukuthi bezobe khona. Sikhuluma nani nje sisekhaya ukukhombisa ukuthi thina njenge-delegation yakhe office lakhe bese sifile silungisele ukufika kwakhe.
Umnumzana Mthulisi Hanana umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation uthi ukubuya kukaZuma bekutshengisa ukuqakatheka kukaDabengwa ekulweleni inkululeko hathi eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe.
Thina njengabe Dumiso Dabengwa Foundation ukuqakathekileyo esifuna ukukhuluma kokuqala ukuthi umzamo wena lo kadusufa kwe-former president of South Africa uJacob Zuma ubiyinto kade siyamukela ngobitshengisa ukuthi ubaba uDabengwa ngumuntu onganani owasebenza kakhulu labantu bemkhonto wesizwe lapho uJacob Zuma la yakade ngu intelligence supreme khona ngale ngesikhathi se struggle. So kubuya kwakhe lapha besikhanda into ezaqinisa i-history kababa uDabengwa iqinise lama relations ayekhona phakathi komkhonto wesizwe leZipa. Kodwa nje bengasabuyanga asifuni ukukhathala lokho silethemba lokuthi imizamo enyenziwayo uzacina efikile.
Imuli yakoDabengwa izihlobo labangane bebelinde ukwethekelela kukaZuma owake waba ngumongameli wakwele South Africa ukuba azokhulumisa imuli ngemva kokukhothama kweqhawe kodwa kasaphumelelanga ukufika lamhla ngoba indizamchina ebisigcwele ngakho sedlulisele phambili lolu hambo kodwa abequla lakhe kabasatshonga ukuthi uzabuya nini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso elwela ilungelo labo kuza kwele South Africa Africa Diaspora Forum ithi iza kusa uhulumende wakwele South Africa lamapholisa emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabokuza abazinkulungwane ezedlula amakhulu ayisikhombisa besetheswa icala lokungabi lamaphepha okuhlala kusemthethweni kwele South Africa ngolwesithathu. Kulaba ngamakhulu amabili abakhululiweyo lamhlanje abangamachumi amabili bengabe Zimbabwe. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Smanda.
Ake ngithi mina namhlanje
sithola ukusukisela nge ehora lesithathu ekuseni kusho ukuthi abantu akade beboshiwe baqalile ukukhushwa inani labantu abakhushiweyo ngathi lifika lapho emakhulwini amabili okutholakala ukuthi cha ngempela amaphepha akade bewaphethe ngamaphepha asemthethweni njalo abagunyaza ukuthi babe khona lapha ezweni lase South Africa so singathi nje namhlanje kusisa ngabo 3 kusiya nje kubo 5 6 bekulokhu ukukhushwa nje labantu bephuma ngama amaqembu amancane abanamaphepha bese kufithi abahlele yilabo akade bevele bengazange babe na bangena bengena amaphepha akade bewakhoshwe emakhaya bengawaphathanga kubo abafike nawo izolo nalabo abavele inhlobo benganawo abayibona sebezoya enkantolo ngomsombuluko kumbe bakhushwe ngomsombuluko ma unqonqoshe wezangaphakade esethe wabhekisisa amaphepha abo wabona ukuthi aqondile na
bona baningi okunganani kade bebothiwe lalabo asebekhululiwe
abakhululiweyo bafika emakhulwini amabili kwanti bonke akade beboshiwe ukuthi bangamakhulu ayisikhombisa u-750 sizile njalo ukuthi kulabo abakhushiweyo abathathu izizalwane nezintathu ezasekwele ezisuka kwelase-Ethiopia kutholakale ukuthi iminwe yabo ayizange iphume kahle ithole imiphumela emihle lapha kade bebhekwa khona ukuthi kambe bangabe benganamacala na kwelase-South Africa ngoba into eqhubeke isisenzakala ngeyokuthi labo akade bebanjiwe nabakade benamaphepha kuye kwathatha isikhathi ukuthi baphume izolo ngoba nakho besokubhekwa ukuthi kambe banamacala na esingakubiza ngokuthi ukuvethwa kwama-fingerprints.
Wona umumo unjani khona ngapho eJohannesburg sikhuluma nje?
Ngaphandle kokuthi iqembu lalabo abazibiza ngabashoniphekileyo abekula se-South Africa elizwakala lingathi lifuna ukuqhubeka lihlukumeza abantu njengoba sikuthole futhi kusenzakala ngolesithathu lokho ngesikhathi amaphoyisa ebamba abantu ukuthi nabo bebesebenza ekuhleleni bebehlukumeza beshaya abantu isimo asisibanga kungathi kusathule khona kodwa udlame lungavele lwenzakale nanini ngoba into esiyibonayo ngeyokuthi isenzo sikahulumeni ikakhulukazi ney'nkulumo ezabamela uhulumeni ngemva kokuhamba kokuvalwa kwey'tolo nokubanjwa kwabantu kusobala ukuthi inkulumo kahulumeni ikhomba ukuthi akabathandisisi abantu abokuza ngakho kulokho kubonakala kuyinto egunyaza abantu ukuthi balwise abantu bokuza ke abantu bona labo esikhuluma ngabo akade beboshiwe kuney'nhlelo ezokuthi kuboshwe uhulumeni ngoba ukuboshwa kwabo kungekho emthethweni abokuza abaphuma kwelaseZimbabwe abaningi abaphumule izolo baye basichazela ukuthi bayafisa kakhulu ukuthi uhulumeni aboshwe kube ne-lawsuit nabanye njalo abakwamanye amazwe ngoba nakho phela beye bathathelwa bahliphizelwa amalungelo abo ngendlela engekho emthethweni sisalungiselela kuleli viki esiya kulo ukuthi singabona i-lawsuit against unqonqosho wezamaphoyisa nokuphepha.
Alo-ke ngumnumzana Vusi Muzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Good Life Talk lamhlanje sikhangela isimo esikhona elizweni kwezomnotho la kwezombusazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Akesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso webona ngezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch uveza ukuba kulokuhlukuluzwa lokuncindezelwa kwabasakhulayo kwele Eritrea lapho sebegqibe izifundo ze-secondary ngoba bebanjwa ngamandla ukwenza izifundo zebutho enkambeni esemngceleni lele Ethiopia eyesawa. Ukwehliswa kwesilinganiso soncedo lokudla ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Food Program kwele Yemen sokusenza imuli eziningi zihlalele evalweni ikakhulu ezilabantwana abasebancane njalo bebaningi njengekamuli kaMohamed Kaid olabantwana abayisikhombisa omncane elensuku ezine nje kuphela ezelwe. Ukuqoqa kutshengisela okufuna ukwenziwa libandla le-MDC ngeviki ezayo sokuthi abantu behlukene imbono ngenjongo njalo lokuthi kuzafeza na ukufunwa libandla leli. Ibandla le-MDC lithi lizatshengisela ngokuthula ngolwesihlanu oluzayo kuphela kodwa amapolisa athi abangabaphi imvumo ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Ngulube endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngithi isisekelo sombuso welizwe sikhulula abantu beZimbabwe ukuthi ngamabe lensolo ngohulumende ngumabe ngekhansili kungaba ngohulumende obusayo balelungelo eligcweleyo ukuthi batshengisele kodwa liyaqongosela kwisisekelo sombuso yaqongosela sithi batshengisele ngokuthula. So-ke kulilungelo labantu ukuthi batshengisele nxa bengasuthiseki and sibona abantu kabasuthiseki ngoba izinto kazimanga kahle zimimanzonzo. Sesiwabonile amademu esenziwa engiwonayo nje ukuthi isikhathi esiningi kugcina nje kusuka ukuchitheka kwegazi kutshisa izitolo kodwa kula lutho olutshintshayo ngoba laba abantu ababusayo bavele nje izagqibe nje kabayezwa abezwa abazimiselanga futhi ukulalela. Okwesibili laba abaqoqayo labo sebeluze ngakuthi i-credibility ngoba abanye bakhona siyakwazi ukuthi baqoqa nje bathola imali lakho ukuqoqa amademo abanye njalo baqoqa nje bafuna ukuthi bangene embusweni ngendlela engekho emthethweni ngemva kokudliwa kukhetho.
Mnumzana Ngulube uthini, ubona ngani kuchitha isikhathi na?
Ya idemo mina ngombono wami ingangabi ukuchitha isikhathi. Mina ngombono wami ngokuma kwezinto ngibona ukuthi nxa laba abakhokheli bengabantu abalalelayo abahlakaniphileyo kuyadingeka ukuthi bangaveshe bakhulumisane masinyane la majaha azademonstrator ngoba into engiyibonayo abantu abaku-army abantu abakupolice all uniform forces abacabanga ngendlela okwenzakala ngazo izinto ngoba into okuzele inanzelele ukuthi kathesi abantu abayisinto esikhulu se-government ngabantu abakuzanu abantu abaku-army. So ukwekela i-demonstration isiya phambili automatically kuzaphusha ukuthi bona laba bantu nxaukhangela ibandla le-ZANU-PF lilama-factions abaningi kakhulu from the time kamgaza kulama-deport ama-deport lokhu ekhona abacabanga ngokubusa kwandla lokho khona kathesi njalo kathesi sokuleyinye futhi i-faction ephume phakathi sokulomnangagwa lochiwenga siyahlupheka ekhaya abantu abafayo kufa inkulungwane zabantu ngezinye bebulawa yizithi akulanithi ezibhedlela akulani ama-accident imigwaqo ibolile into eziningi kakhulu ezenzakalayo. So okuthi singathi sabuchitheka kwegazi mina ngibona kungcono ukuthi kungangiwachitheka igazi abantu abayi-100 sebe abantu abaziinkulungwane abafa every week kungcono ngoba vele ihlehlekileyo leyi engingakutho mna ukuthi vele sisempini.
Nganto daba mnumzana Sibanda sifile.
Hayi umzaca uright sibili ukhuluma njengogatsha olutsha olungayibonanga impi ukhuluma njengabantu abangayibonangi kugrawundi ukhuluma njengabantu abezwayo ngempi buzana abadala ababona impi yokuleli lizwe abadala ababona intumbane abadala ababona igugurawundi enye into abantu abayikhohlwayo yukuthi ba-assuma ukuthi kungaba le mpi kuzahle kuluku-solve bona abafuna bangene bahle bangene abafundi emazweni anjengabo Libya e-Libya bakhipha uGaddafi becabanga ukuthi bazangena la namhlanje lokhu ekulwiwa e-Egypt bathi beqeda ukukhipha uMuammar Gaddafi becabanga ukuthi bawuzangena kwangena abama-Muslim Brotherhood. Khathesi e-Sudan kule problem abaqalise umsindo abayisiko abangenile kungene ibutho akula guarantee ye-violence. Okunye futhi lingakhohlwa ukuthi i-violence kayisolve lutho sibulala khona okokukhona okuvele kusele okungasela lutho. NgoJanuwari bathisa izitolo kobulawayo abantu babotshwa basejele abantu kwatha ama-building kuze kube lanamhla akunamuntu oselungisile. Asiya udlakela alukwazi lwakho lutho kodwa udlakela ludiliza khonokho okuseleyo futhi udlakela singalwenza kathesi sizaba sesistakhi phakathi kwedlakela for the next 5 years. Abantu kabananzeleli basuka bagijime nge-emotion ngemiswa bangacabangi ukuthi ama-consequences empi ayiwaphi. Ngiyazwisisa umzacanga ujahe osakhulayo igazi liyathisa kodwa-ke abantu laba abakhalekayo abangu-100 ababangajutshulwa omunye wakhona kacabanga ukuthi omunye wakhona kungaba nguye abantu abakhe bazasala besidlala. So kusibala ngemini deeper, sibala futhi ukuthi masi sacrifice ana kanje ngubani ozabenefita empini yangkhona kuzasala kuhusa bani njalo ngobani esimele bahle. Mina ngishala ngifithi mina akula politician ewethi dying for.
Ye, hayi kuyezwakala. Uthini wena ke mzaca ngaloko sokukhulunywe ngubaba uSibanda?
Mina into emasa ngoSibanda, uSibanda bengomunye wama exhibitor develesilwa kakhulu kakhulu engasingalikhulume nje silawo lisise lomdala ukuthi soft sport yakhe le isukele ngaphi yengani yangisolisa kakhulu because into opposite uSibanda bayabatshaya la madodana lawa akusilizwe ayesibeke babebeke uprogram seproject yabo le yade benaye le imathibeni collective le behlanisela la madodana lawa akusilizwe bona bakubehlule njani abantu bama-organizers abantu bama-church ngumfundisi ukuthi nxa umuntu yena lowo abantu bezanu bona ukuthi bazwisise betshelwa ngabafundisi then usho ukuthi thina abantu bangazwisisa into engiyitshoyo angitsho ukuthi kube ludlakela kodwa anto vele bayadubula into engenziwa abantu abangena esisini bathwale nxa beyokudubula bazadubula abantu bangathisi into zabantu abantu bangatshontshi into zabanye abantu ngoba bona labantu ababebatshontshela ngabafoshi abafana lade nababazamayo.
Alo-ke ngumnumzana Josephat Ngulu Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu obexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umlobi obeledumo ikakhulu ekulobeni imidlalo yokulingisa uSteven Chifunyise obhubhe ngomvulo ubekwe lamhlanje emathuneni aweGreendale eHarare. Isikhulumeli semuli yakhe umnumzana Dennis Langton Chifunyise utshele iStudio 7 ukuthi imuli ibonge kakhulu uncedo abaluthole kuhulumende lokuthi umuyi abekwe ngenhlonipho. Uchifunyise ubhubhe esele minyaka engamachumi ayisikhombisa yokuzalwa ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. Waza Friday, kuhlelo Waza Friday, liviki uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 uxoxa lomculi umxolisi Masina owazakala ngegama lokuthi Ngalabe Steps. Umxolisi udabuka eZimbabwe kodwa usehlala eSouth Africa njalo ucula umdumo oweAfrican hip hop.
God, lead me, singabangena manje.
Yo, boy, Ngalabe Steps.
Umculo we-hip hop uthandwa ngabasakhulayo abaningi kulezi nsuku. Okwenza uNgalabe Steps laye apheke owakhe kuba kuhle ukuthi abantu bakwazi.
Igama lam lokuzalwa umxolisi Mthetheli Masina, azalelwa endaweni yaseDimpamiwa eNkayi la engifunde khona futhi eDimpamiwa Primary School. Ngabuye ngafunda futhi emazingeni amaphezulu ngafunda eNkayi High Secondary School.
Lona igama lokuthi Ngalabe Steg lingabe lisijoni sibisibili.
Ngaliphiwa ngozakwethu ebengisebenza nabo 2007-2008 ngalesikhathi kungena i-album kaMandoza uNgalabezi. Lapho engathola khona nje ithuba lokuthi before iye emakethe uMandoza wayephefomela ikhampani yethu wakwazi ukudonsa abanye
uThabezi bezomncedisa ukucula estejini bekahamba nosisi uThembi Theatre. Uculeni kwami kushuthi nje najabulisa nozakwethu bagcina benginikeza lelo gama ngaleyo ndlela ngisestejini.
I wanna thank you all. You all play a vital role in my life. Ngithi nje ngiyabonga.
Njengabaculi abaningi bonke abasacathulayo, uNgarabe Stax kukhona abaphambi kwakhe abamenza waba lomdlandla wokucula.
Thank you very much.
Khule ngilandela kakhulu umculo weKwaito neHip Hop. Njalo ngikhule ngilandela kakhulu isihlabani uBhuti Mduduzi Shabalala bedume kakhulu ezamandoza nabo bonke nje abanye abaculi abakhona beKwaito ababaliselwa oZola omdu nabanye nabanye oArthur nabo uBhuti Oscar nje uSkido
Ungarabe Stax uledlala lakhe elichisayo alithe igama lokuthi ngu King Stax elengoma ezifana lomkhaba wemali. Abantu umama lezinye eziningi njalo lingaxhumana la enkundleni zokuzilibazisa lokuxhumana ezebulenjini ezinjengabo Facebook.
Ngiyatholakala ezungalabe Stax, kanti ngiyatholakala futhi ku Instagram, ku Twitter. My Twitter handle @ngalabes_stax. Ingoma zami ziyatholakala kuma iTunes. Ama videos you can go to YouTube, u search ngalabe Stax. Yabonga kakhulu.
Umdumo we-hip hop uthakazelelwa ngabasakhulayo abaningi. UNgarabe Stax uthi ngeke awehlele umculo kukanti nguye besimphethe kuhlolo Woza Woza Friday. Impela sonto emnandikini lonke igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Bye.
Ngalabe Stacks nguye ke umculi ebesilaye lamhlanje, igama engumxolisi Masina. Ubexoxa ke lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Woza Friday. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amalunga amathathu ebandla liphikisayo leMthwakazi Republic Party akade valelwe akhululwe ngemva kokuhlawuliswa imali yefine. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.